So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Alichona njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngomvulo omhla ka 28 kumpalakazi 2017 igama lami ngugibs dube endabeni zethu lamhlanje kugcotshwa abalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa
nizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba and yeah
kodwa kulabanye abantu abathi akusoze kulethe lutho ebantwini beZimbabwe
mbona ngani akungeke kwathinta lutho ngoba beluke belandela khonokho ababesithi kubele bakulandele
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Retired General Constantino Kuvea Chiwenga, Lomnumzana Kembo Mohati, bagcotshwe okusemthethweni lamhla eState House eHarare, ukuba ngabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulabantu abaningi emkhosini wokugcotshwa kukaChiwenga lomhali ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Aba kumthetho ndaba izihlobo zabo njalo leziphatha amandla kanye lezisebenzisi kahulumende. Unkosikazi Audrey Muhadi Chikoto ngomunye wezihlobo zikamnumzana Kembo Muhadi ezibukele egcotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli.
Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba and yeah ngimfisela inhlanhla emsebenzini wakhe omutsha.
Umnumzana Kembo Muhadi Jr. indodana kaMuhadi laye obekhona emkhosini lo lapho atshengise khona ukujabula okumangalisayo ngokugcotshwa kukayise okhangelelwe ukuthi uzasebenza kahle lo Mnangagwa.
Lokho kuyenzakale namhlanje ngithabe kakhulu, thabele ubaba the appointment le nde sithabe kakhulu singathi besikulindile sazi kuyenzekayile kuphela kodwa kuright.
Unkosikazi Lisa Nsingo udadewabo kaMuhadi uthe ukukhethwa kukamne wabo ukuthi abe ngumsekeli kaMnangagwa sekuphakamise isigaba sakibo seBridge esabelweni seMathebeleland South lapho kuhlala khona abantu bohlobo lwesiVenda.
Ngizizwa ngithabile kakhulu ngoba lathi abantu besiVendeni siphakanyisiwe sibili namhla sizizwa silokuthokoza ukuthi iZimbabwe singabantu abarecognizewayo. So ngiyabonga kakhulu upresidenti wethu uEmmerson Mnangagwa othe wasibonela ukuthi isihlobo sethu laso siyasebenza kakhulu wabe sesinika indawo esifaneleyo. Ngiyabonga kakhulu.
Uthi abantu akumelanga bamangaliswe ukukhethwa kwesihlobo sakhe ukuthi sibe ngumsekeli kamongameli. Uthi kunengi abakhangelele ukuthi kuza kwenziwa ngumhadi.
Bethi kukhangelele ngoba isihlobo sethu ngumuntu oprincipled and uyasebenza ezimisele ukusebenza. So silethemba lokuthi angeke asilahlisa, uzasebenza ngendlela abantu abakhangelele ngayo.
UChiwenga lomhadi bakhethwa nguMnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe kubandla elibusayo eleZanu PF ngeviki ephelileyo. Basebekhethwa okusemthethweni ukuthi bamsekele kuhulumende njengalokho kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngaphandle kwabantu abathe gwaqa eState House bekuleqembu labaculi beZimbabwe Republic Police Band elithokozise abantu njengenhlala yenza. 7 ngise Harare ngimumevisi gama.
Abasakhulayo edolobheni lakobulawayo bamukele ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi abasekeli bakamongameli eMasumnangagwa baza kwenza isimo sezomnotho siguquke njalo bathole imisebenzi. Kodwa abanye bathe akula nguquko ezabakhona eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabasakhulayo abaxoxe lomsakazo weStudio 7, unkosikazi Sichasisile Ndlovu, othe ulokudana kakhulu ngokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngoba kutshengisela ukuthi abesifazane kabanikwanga izikhundla eziphezulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kuyadanisa kakhulu ukuthi abasekeli bakamnangagwa ngabantu abakhanya bengelazwelo njalo abangahloniphi ilungelo likaZulu.
Ngilokudana esenzakalo esenzakala eZimbabwe esokuthi omama bangani babekwa eceleni abanakwa ukuthi labo befakwe ezikhundleni ezicakathekileyo, ezikhundleni ezilomutho embusweni welizwe. Kuyadangalisa lokho. Singananzelela ukuthi umama yinsika, umama nguye okwazi ukukhokhela okuhle even langekhaya. Nxa umama engekho kuyakhanya ukuthi kuyanyikinyeka. Pho ilizwe lizaba yini lilikhokhelwa ngabo baba bodwa kungela lizwi elisofti lo mama. Sinanzelela futhi ukuthi laba bonke abangenileyo ngabantu abalochuku, abantu abasuka ku-army abangelazwelo. Pho nxa sokungasela muntu ongumama ozabe khuza ethi hayi mayuyu kuzaphetha ngani. Silokudana kakhulu njengabantu abatshathi.
Evumelana lo Ndlovu osakhulayo unkosikazi Martha Mathema uthe ukugcotshwa kwabo kutshengisa ukuthi umnankagwa kathandi ukusebenza labasakhulayo kanye labesifazana. Uthe sokusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa ngamasotsha.
Ukugcotshwa kwabo Vice President namuhla asikuboni kuyinto ezasitshintshela thina abatsha ngoba ukuvele ukubusa kwakhe umnankagwa sekuhle kwasibonisa ukuthi kafakanga uZulu phakathi njengoba igcoba elinye lamabutho ukuthi libe ngu-vice president. Lokho kutshengisela ukuthi vele uZulu wakakho phakathi ubusa amasotsha ngoba le cabinet yakhe le ayifakileyo kuhle kwatshengisela ukuthi kathandanga ukuthi asebenze labatsha labo mama labo abakho phakathi kwelokhu ku-cabinet yakhe. Kuhle kusuke kube segcekeni kakhulu ngoba sesibona vele kuzifananela lokuthi kubusa umgabe. Akula tshintsho olukhona olwenzakaleleyo khathesi.
Omunye osakhulayo unkosikazi Sabelo Dube uthe ukugcotshwa kwabasekeli bakamnankagwa akusoze kuguqule lutho empilweni zabo kodwa bakhangele ngamehlo abomvu ukuthi mhlawumbe bazathola imisebenzi ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Hopefully iZimbabwe yethu maybe ingatshintsha, sesingabaqakezela sibancume sesibonile ukuthi basiphatheleni. Thina we just wait and see ukuthi impilo isiphathelene as it unfolds. Awukabi lo mehluko from the old government ebesilayo, but we thank ubabumnankagwa for ukuzama la at least ukuthi asinike sithole inkululeko, sithole lathi i-freedom elizweni lethu.
Umnumzana Nkosikhona Ncube uvumelane lo Mathema lo Ndlovu esithi abasekeli laba ngabantu asebekhulile njalo umcimbi wokugcotshwa kwabo yisenzo sokugcwalisa isisekelo sombuso njalo abasoze balethe inguquko ngoba sebehluleka labanye babo ukubusa ilizwe Zimbabwe.
Lapha akula nguquko ezakuba khona ngoba ngokubona kwethu lokhu yikugcwalisa isisekelo sombuso. Akula nguquko abazayiletha empilweni zethu ngoba ngabantu abadala, asuye kubantu sibo bantu engathi bamele ontanga, ngabantu abavele bekhangele izinto ezelunga labo ezabantu abalingana labo kuphela. Thina abanjengabontanga akula nto abangasilethela yona.
Omunye njalo osakhulayo unkosikazi Rebecca Nyoni uthe uyajabula ngokugcotshwa kwabasekeli laba ethi bese kuthethe isikhathi eside ukuthi kube labakhokheli abazalungisa ilizwe leZimbabwe abasakhulayo bathole imisebenzi.
Lava viphi abafakiwe sibona be right kakhulu ngoba ngalwa yitwezwa kudala ngaba vele Zimbabwe ethi inhle kakhulu sithi congratulations sesikwazi ukuthi wonke umuntu walamsebenzi sezayithola ngabantu sibile esibathembile ukuthi laba bayakwazi ukuthi khona be rule iZimbabwe ethu kuhle iZimbabwe ethu sibuyela up to right position kuzayidluke within a month kuyabe sokwedlula 37 years siyabonga kakhulu ngokwenzile siyabonga lathi baba uMnangagwa Ketelo VP or aba responsible yelizwe lethu siyabonga.
Retired General Constantino Kuveya Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati bakhethwe ngeviki ephelileyo kulandela ukususwa kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngumnangwakho owancediswa libutho leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sikhokelo waye umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Nkiwane ngokuza kwenziwa ngabasekeli bakaMnangagwa umnumzana Kembo Mohati lo General Chiwenga zwanini ukuthi utheni
sekona ukuthi asikhangeli o vice president bodwa mina umbono wami nje ukukhangela i-system yonke nje ekhona kathesi ukuthi izasenzelane njengezisebenzi kumbe njengabantu beZimbabwe. But mina ngokubona kwami mbona ngani akungeke kwathintsha lutho ngoba belokhu belandela khonokho ababesithi kubele bakulandele ngaphandle kokuthi bangadinga ukuthi basebenze labanye nje bakhangele iZimbabwe yonke njengeZimbabwe njengamaZimbabweans ukuthi kumele sisebenze sisonke sindawonye sikhangele ukuthi kanti okasihluphayo size silokhu lapha esikhona kathesi kuyini yena kumele kulungisise.
Ye, siyabona lokuthi kulo mnumzana Kembo Mohati uvela khona ngale Beitbridge. So nxa sukhangeleke ukuthi kambe angaphathelane abantu besabelo seMathebeleleni.
Uthole ukuthi ikhona ukuthi babekhangele umuntu weMathebeleleni. Mina kini njengombono wami ngona ngani i-symbolic representation. Akula nto esingayikhangela sithi nanga umuntu weMathebeleleni. Sizazi sathela lokhu nalokhu nalokhu ngenxa yokuthi uvela eMathebeleleni. Udubona khona ukuthi basebenza as a system kanti yabonjalo ezalibhekwe ukuthi basebenza kuyi system and balombono wabo bodwa abawusebenzisayo and lokuthi bazahamba njani yini udubona lokho ukuthi singikhangele uma hathi uthi basiphathela something ngoba ivela kithi eMathebeleleni hambona.
So ke kodwa nxa sesikhangela ke ama-factors siyakwazi ukuthi wawungumgcini sihlalo weZCTU ubona njani bazazama yini ukuthi bakuvuselela ama-factors ngakhulu kobulawayo lapho ngani ukuthi bidlike khona kakhulu
uyazi kathi sesi asela themba sesidinye ngokukhuluma mvikeli bekunesithembisa kade basithembisa ukuthi hayi kathi ama-factors kobulawayo hayi kuza kuva lokhu nalokhu kuzalunga kade siwa and abantu yazi ukuthi bona khona ukuthi abantu abathembisa nje ukuthi kuza kuva lokhu nalokhu abantu abakufunayo ukuthi babone sikile kusenzakala lokhu abakuthembisayo hayi abantu babeloko besithembisa andakuthembisa kube lakungela lutho and kathi sesi umuntu weZimbabwe wonke nje fika
lo ngumnumzana George Nkiwane owayengumgcini sihlalo weZCTU. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZanu PF.
Uqadelele kakhulu okumele sizise ukuthi bona abasekeli bakamongameli umsebenzi wabo kahle kahle yikuphathisa umongameli enhlelweni zikahulumende ngendlela umongameli abe uhlele ngakho. Ngakho-ke nxa sebefakiwe benjiyana kumele uqhathe sokwathi bazakale ukubana balaphana befakiwe ukuthi bancedise umongameli njalo-ke kumele bethathe iziqondiso zonke zivela kumongameli ukwenzela ukungaphindi kube futhi nemisindo lokungazwanani okungadala futhi ukubana kube lokudabukana phakathi kwebandla plus phakathi kwakahulumende. So ndinambona nganta into eqedlelona bebe ngabantu abazazifaka ehlelweni lobe lufakwe ngena lo obafakileyo esikhundleni leso abakiso sona.
Ye, siyabona njalo ukuthi umnumzana Mohati uvela kwele Beitbridge. So ke nxa evela khona ngale uvela kuloko kuthiwa ngesilungu i-minority tribe. So ke esigabeni seMathebeleland South kumbe ngithi eMathebeleland jikelele ubona uzayenzelana abantu
so kumele abakhokheli bafunde ubona bona ingubo idonselwa kwelabo icele ungena udonsa ingubo kwelabo icele uyavuka utshazwa ngumqando ngendlela emangalisayo andabona abanye abakhokheli abavela kwezinye izigaba lapho abavela khona uyabona indawo zabo zithuthukile yakhanjo kayisiko ukuthi una is by design kodwa-ke kusuka kwaphana yokuthi umuntu uyabe esebenzela ekhaya ngakho-ke kuqakathekile ukuthi unalathi abakhokheli bethu nxa bengena ezikhundleni lezi bakuzwisise njalo bakunanzelele ukubana bonke abanye abakhokheli ababusa labo baneziqinti labo abavela khona ngakho-ke abasoze bacabanga indawo engaso yabo bacabanga indawo eyabo so kuqakathekile-ke bona nxa bengena ubaba uMuhadi simtshayela ihlombe simbisela inhlandla enkulu kodwa sithi kona kahle akhumbule ekhaya sibili adonsele ekhaya sibone sokunemigwaqo emakhaya sokuna amagesi sokunedevelopment yonke into siyayifuna khonapha eMathebeleleni kodwa kusuka ekuthini kona bona labo ababe phezulu ngale kumele besebenzele ekhaya kumele yena usebenzele ekhaya akula muntu ozabancedisa kubona
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba mpophoma edala lephalamende ekubandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo lezisekhaya zidlale usuku lwekhisimusi ngendlela ezitshiyeneyo. Kulabanye abathi bagide baphose baqamuka amazwani. Ake sizwe ukuthi inkosazana zasiza Jamela, umnumzana Andrew Spanda lomnumzana Ishmael Hlabangane baludlale njani usuku lwekhisimusi.
Mina ngiseGoli, ngiseNorthcliff, ngithanda ukubingelela abazali bam abasekhaya eCholocho koMathe. Ngithi mabaphile noma nje bengingekho nje kodwa ke bengivale nje isimo somsebenzi bengisebenza isikhathi sokuthi ngize ekhaya sazange ngiyithole ngibasifela impilo ende lapho
so-ke kodwa uyidlale njani ikhisimusi ikhona ngapho
yo ngidlaleka ibimnandi kakhulu benginefemili yami ekudala ngayigcina yabo esihlangene nje ngiye-25 bekumnandi kakhulu ekugcina-ke ngithi sengathi singangena ku-2018 kungenangozi siziphathe kahle sihloniphe nemithetho yemgwaqo.
Okwamanje nxa sengigangela lobaba u-Andrew Spanda ecingweni.
Ngiyabonga baba uDube, ngibingelela wena kuqala.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ngibingelele abantu bami uVusa, uMelodi, uHopu, uNtando, lo mama wabo osephoswa eBotswana eHavron, mina ngilaphe Lester eLondon. Hayi, at least hayi ngekhisimusi isinosi isiqolele bekukuhle kakhulu.
Oh yebo phela. So ke ubona njani umnyaka ozayo?
Bona ngathi kuzoba lo tshintsho. Ngingazi kumhlawumbe le ndoda le into ezikhuluma izobuya ijikise ngoba ama-politicians bonke nje ngabantu abajwayele ukungafezi izithembiso.
Foga Ismail Hlabangane sabona mfowethu.
basuke njani.
Ngiphile kakhulu, uyazwela lapha usamama uyadinda.
Ah, ngimlalela usamama ngize ngihleke khona. Ikhisimo sidlale kahle nje, akuzange kube khona okubi. Nyake nozayo dube ngathi nje kuyathembisa sesiya ngesimeni sakithi khona ngale khaya, singazi njalo.
Yes, urukandaba sicelile sibili abantu ukuthi lisibhalele khona pa ke ku Facebook ye VOA Ndebele. Lithi ukuthi likubona njani konke okwenzakala eZimbabwe nxa sikhangela ngama Vice President omabili abasekeli baka Mongameli. Ye, abanye benilibhalile sibili lisitshela ukuthi likubona njani. So siyabona lapha kulojaha okuthiwa nguNtini, Sabelo Ntini. Ngokubhala kwakho uthe kukhanya ngazani ababili laba sibahlala kakhulu kuhulumende. Ngakwa sibona ukuthi bangasenzelani. So ke sifisa ukuthi nga kungeniswe abantu abatsha kwezithi sibone ukuthi ilizwe liya ngaphele eZimbabwe. Ye, siyakubona khonokho. Kuzobuya lomunye futhi obhalileyo lapha uthi uJoseph. Joseph Nkiwane. UJoseph Nkiwane uthi ya, mina ngokubona kwami sibili Dube ngibona ngazani kuhle kakhulu kolokho kwenziweyo ngoba sesilaba sekeli abatsha obabesekela umnumzana uRobert Mugabe. Wawusuka esikhundleni sebasuswa sibili. So siyathaba kakhulu ngakhonoko. Ye, so lisibhalele khathesi kulapha ke sifake inombolo zenu kwezithi sixoke siya phambilini. Mbone futhi ukuthi abanye ababhalileyo ngobani kulo mnumzana uthi mbone ifoni phela kwesinye isikhathi azivuleki kuhle. Umenzi kaThebe uthi abakhethelwanga thina bazikhethela bona bodwa kwezithi basuthe. Siyakwazi ukuthi kuvela ngabantu abathanda ukudla. Ye, kuzobuya ke uNhlanhla Sibanda ukuthi akulanto abazayenza abantu laba. Siyakwazi ukuthi babhiliza ilizwe leZimbabwe okwesikhathi eside. Njalo sibone ngazani basihlupha kakhulu, bayakhathaza laba bantu, asazi ukuthi bagcina ngaphi ngento zabo zeneza. Kuzobuya ke uCharles lawo sibili ubhale kakhulu lapha mfowethu ukuthi hayi bantu labo ngazani kungani akulanto abangasenzela yona. Ubhalela ngesikhiwa sibili wathi they are very useless. Xa ibhala njalo uthi abalancedo, kabona ukuthi bangancedani ilizwe leZimbabwe. Siyakuzwa kakhulu khona ngapho ke kube sesithi pho ke osekuHome Affairs mbani osekuHome Affairs mfowethu umnumzana Obert Mpofu. Kunjalo ke mfowethu kuzebuya ke uJembu Mshana uthi ayikho into ke ezayenzakala kwele Zimbabwe singazi ukuthi kambe kuya ngaphi konke khonoko ilizwe lethu asikwazi ukuthi liyagcina ngani. Kuzobuya uprivilege Sandawana Mujere uthi uKembo Mohati kumele alungise indaba zaseborder njengoba engumuntu waseBridge. Nxa ulalele khonapho ke dukishe Kembo Mohati uyazwa lapho uprivilege Sandawana uthi hey baba lungisa phela iBridge khonapho, iBridge ungazana imanga kuhle. So ke ufake lawo isikhonkwane nxa usenelisa ufake isikhonkwane kunakale ngebhayibhile Border Post mnumzana Mohati. Kuzobuya ke umlotsi nto uthi abantu laba abakhethwanga hithi vele hayi ibumbulu kuphela. UJustice Maphosa la uthi lobu ibumbulu yibe singavuniwe, inkosi sithi asifuni ibumbulu. Ye, yabuza kahle sizokuthiwa ke sisilobaba lapha ecingweni sizuthi silobani. Kunjani mnumzana?
Ukhona njani futhi?
Ngiyaphila kakhulu. Nilobani?
U-Andrew Balo okhulumayo.
Oh Andrew, ifoni kathi iqhumekile laphana. Ye, so wena ukukhethwa ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli uKembo Mohati lo general retired general Constantino Chiwenga ubona njani kunoko?
Yazi mina mboni kule nkinga kahle kahle uma ukuthi bazaletha utshintsho uyabona, ngoba njengamanje uma ukuthi bona bazavumelana ukuthi abelungu bebuye kukhutshe nale nto yokuthi abelungu bebengu i-51% leyathi beyithatha kumakhampani yabona. So mbona kuya kungcono kakhulu.
So
abantwana basekhaya, abantwana basekhaya uma bengathola umsebenzi besebenza, ngoba njengabanje ungabona ama-accident ayenzakala from eJohannesburg kusiya ekhaya ngabantu ababuya ngokuhlupheka bonke laba bezodinga nje ukudla ngayo.
Ye, kodwa nxa sukhangeleke uKembo Mohati uvela eBaytrich eBritain kula ngale. So ubona ngazani angakwethulela abantu esigabeni sakhe kuzobuya isabelo seMathebeleni South kuzobuya lezinye izabelo ezeMathebeleni leKabazwe kuyini?
Manje kusase early kakhulu ukuthi sikujaje, but ilokhu zethu iMathebeleni because omnangagwa laba bamosha kakhulu, ambona ukuthi indawo abazayikhohlwa masinyane, indawo abazaqala ngokuyivusa lezi, sizama ukuvala indaba zabo leziya.
Mm.
Uyabona? Ambona ukuthi into abazayikhohlwa ilokhu zeni ngale emashonaland yebo bazakwenza, kodwa bayakwazi ukuthi ngapha asizange sithole i-development because into zonke lezi esinazo into ezathiwa ngusmith ukuthi so bazazama ukugijimisa ukuvala ihlazo lolalukhona kuqala.
Ye, kodwa yena uKembo ngokwakhe uMohati ubona ngani ngenzelana abantu beBaytrich?
Eish, iBaytrich ngoba inendlala engaka, angazi khona kuyakufuna ukuthi evule amabhizinesi abantu besebenza kuthola ngoba indawo evuma amabhizinesi futhi, uyabona.
Yeah, so wena ke yeah kubeka baba kubeka
hayi ungabuzi
wena ke isifiso sakho sibili ukuthi ongathi abasekeli laba bangakwenzela khona kuyini?
Uyabona mabe ngokukhuluma naye uMongameli uvuleke nje imisebenzi ilizwe lonke ayikhona ukuthi njani, yabona ngoba into zobandlululo yize zabula lezimbabwe kakhulu. So uma bengavulela abantu imisebenzi nezikolo at least amalokhu zenye school fees zama ukwehla kube nemisebenzi.
Kodwa sibili nxa uzifaka sibili emnakanweni wakho sibili ukhumbula la kudala ukuthi kwakuhamba njani, ubonani kungabuyela sibili iZimbabwe ibe njalo nxa kule nkokheli enje?
Mina ngibona ngani kuzabuyela ngoba njengamanje iMDC la yambona lapho yakhona ngendlela ekhankasa ngakhona, hayi akula lapho ngibona siyakhona. So laba nje manje ngakhokhela kahle, hayi iZimbabwe izabuyela ngempela lapho esasigodla.
Yebo phela, hayi sibongile kakhulu ukuthi ungena ehlelweni mfowethu ungathina kusasa.
Hayi ngibongile kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu ke Andrew konapha ke kade phose lakhe lawo emlaleli phose lakhe uphinde ubhale konapha ke uFacebook utsho ukuthi wena ufisa ukuthi abasekeli bakamongameli lo mongameli Mnangagwa bakwenzeleni. So ngizokuthiwa silophiri lapha ecingweni. Baba Phiri kunjani?
Ngiyaphila baba Phiri.
Ngiyaphila kakhulu, ibizo mbani?
Best Phiri.
Yeah, Best Phiri. Akutsho phela ukuthi abasekeli bakamongameli Mnangagwa lapha ngikhuluma ngoKembo Mohati lo general retired general uChiwenga bazayenzelana abantu beZimbabwe.
Ya isimavi ngakwenza ukuthi bathuthukisele ilizwe ngephambili ngempumelelo ngaba kuhle.
Kodwa ubona ngazani bangakwenza yini mfowethu?
Ya sebengakwenza isimavi ngazani babuya ngendlela yokutona bangcindezela abantu.
Wena ufisani ukuthi bakwenzeleni wena ngakho sibili ungakubamba lapho ukuthi nakwe mina ngibona ukuthi bangakukhipha sibili ukuphuma eshuti? Yikuphi?
Ya, siyaphisa i-development emakhaya, imigwaqo sinayo, yonke into asinayo, naphana amanzi ahlupha, so sethiza impumelelo ukuthi bekhona.
Yeezikolo
zethu namakliniki.
Ye, ekhaya kungaphi kwankhona?
Esigodini lapha.
Oye, ungathi esigodini ufuna ukuthi uKembo alenzelele kumbe umongameli lo msekelo wakhe omunye?
Hayi, funa sithuthukisele indawo yethu yake yesu sigodini, namagetsi esinayo laphana ahlupha kanjalo nje.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Best Phiri. Uthe ungaphi kwankhona khona?
Nse ipro iJohannesburg.
Ah, ubone ke ubona amajita khonapho, sibongele kakhulu baba.
Hayi, siyabonga bo.
Ye, baba Phiri. Ye, uPhiri ephuma khonapho siyabona ke uGary Thwala Jackson uthi sabona Gibbs labanye. Yebo mfo kaThwala, sasithunjani khonapho? Ruben Ndlovu la uthi ya sengikhona Dube. Ngiyakubona Ruben sibili. Ruben siyathaba ukuthi kuba khona suku zonke. Kuzobuya ke lo Jeremiah Mtsikiti uyabhala lapho ukuthi Zimbabwe should not fight ama-leaders ukuthi sokuliwa insuku zonke. Uthi hayi, ubebhale ngesikhiwa sibini. Uthi kumele kulibuze phela ukuthi inkokheli yenu ingalenzelani. So yikho yena akufunayo ukuthi likwenze khonoko. Kodwa ke isikhathi sesidliwe kumangoye ke singakehlukani. Nazi indaba ebezikhokhela ke lamhlanje. Kugcotshwa abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare. Kodwa kulabanye abantu abathi abasekeli laba ababalisa umnumzana uKembo Mohati, Lord Retired General Chiwenga kaba soze bayiguqule okwenziwa elizweni leZimbabwe. Silugqiba lapha ke udaba uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Gibbs Dube, kodwa lingakhohlwa ukuthi kulezi inhlelo ezilandelayo ngo-7 sabesidinda kuzobuya ke olive konke lokho sengilivalisa khona manje.